lombukiso osungule namhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Precious Nugwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo e-Progressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is the mass sponsors such as Asila. Anjo uyabona ukuthi long back even the government could chip in and give in sponsorship, but kathesi akula anything lokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluleki Mgwebe wenkampani yamabhuku e-College Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqhathaniswa lonyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama-sciences, silamabhuku anjengabo-mathematics, we've got agriculture, silamabhuku anjengabo-geography. Specifically kakhulu ngibasikhayele from grade 1 to grade 6. Amabhuku esasela kalesi sosikhayelela ubana la njalo u-science department lapha sibe namabhuku azafika ku-grade 7 njengu-grade 7 akaphumi, but umnyaka usiyaphela lo sikhayelela ubana uzabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okuli-dictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yekhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa my-liberal Africa kudaba lwezomnotho kuleli zwekazi.
Uma sikhangela umnotho we-Africa ubhilizeka ngoba uhulumende be-Africa bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi i-free market. Nxa umsika uvulekile abantu bayazenzela into abazifunayo, uhulumende engekho elokhu ebatshekinjani sowenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choka umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama-courses which are taken online, sile ama-e-books, sile i-school management platform, and sile after-school study platform, revision platform, which is cellphone yakho. Rather than ukudlala ama-games kuphela, uyakwanisa ukufunda khona.
Abanye abakade bekulumbukiso bagoqela abeSitho Ferrari, abezimseke abalisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesikatholika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha izisu, abe-New Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU nabanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.